isusa abantu abathengisela emgwaqweni, kuthiwa abantu bahambe kuma-vending days. Ama-vending days angikhona avekeka wakho, akhona angikhona agcwele alabantu. So ngenxa yokuthi abantu abaningi i-industry ilokhu icontinue ivala, abantu abaningi vele sebegcwele emgwaqweni, wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu esethengisa enjalo, kwisithi khansili indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana, ngoba kunjenje khathesi silahlelelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke ake ezithengisa. Iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa, abanye bangomama yibo abangama-breadwinners ezindlini yabakhangela abantwana. Uvele kawulamali, imali odengayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Khathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhana, ngoba bathiya omama bewile phansi bona bephatha izinto belodwa emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani, ngoba sokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizinisi la amakhulu. Okay.
Ngokuthi thina abanye esiphila ngokuthi siwode ngaphandle kwelizwe, khona kuvele kusuka kuwesike kakhulu, ngoba uzathola ukuthi uchathile lezinto, asithi mhlawumbe uvela eSouth Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho, bakutshela ukuthi hayi lezi usungadlula lazo ngezeridethi kumbe ubhadalise leyo duty oyabe uyibhadile. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda, sokusuka futhi le-roadblock yeZimra esiqala phansi ukuthi kuthiwa izinto lezana sezisetshwa sezi-consecrate ngenxa yokuthi awuzibhadalanga ijuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti, uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni, especially thina esingama-informal traders.